tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 31 Ntulikazi 2018 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanupf likhanya likokela kumpumela yokhetho olusanda kwethulwa ngabekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Lokhu kubangelwa ukuthi iprocess eyokuthi ama-results abe certified ukuthi siwabale ithatha isikhathi eside ngenxa yokuthi kufuze ukuthi size siwathwele wona ngokwawo asayinwe ngabantu evelela ezigabeni lezigabeni. Izigaba ezinye ziphuze ukuthi ziqede ukubala ngalokho aphuze ukubuya.
Abantu bathi bamelele ukhetho lolu ngamehlo abomvu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla lezanupf likhanya likokela kumpumela yokhetho esanda kwethulwa ngabekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ezigabeni eziyisikhombisa lapho inqobe khona kweziyisithupha abe-MDC Alliance bathola esisodwa. Ukuhlaziya impumelo le esiyethulwe ikhomishini yezek, untungameli Nkomo weStudio 7 uqukele ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzele Ntebele.
Kutshengisa sobala ukuthi into azimanga kuhle for i-MDC Alliance ngoba ngananzelela ama-results ona la esiwanikiweyo lapho izani kade iwina khona ibiwina ngamamajinzi amakhulu 14,000 to 2,000 bese kusithi i-city yona le yi-one ewine i-MDC Alliance eGwanda. I think umuntu we-MDC Alliance bele 11,000 owezanu ele 10,000 so ngibona ngani i-indication yokuthi kungaba le surprise enkulu kakhulu kuma-results azabuya wona la ngibona izanu isuka le 2/3 e-parliament because that means izalandela ama-trends ka-2013 so amboni i-alliance iwawina ama-city awinwa izanu ngo-2013 so ngibona ngani this time around kungathi kuse-announce wonke ama-results esiyaphela izanu ile 2/3 nje eklini.
Abe Zanu PF Ndebele yebo bathi banqobile, abe MDC Alliance labo bathi banqobile, kuhamba njani khonapho ngokubona kwakho?
Obviously ukhona omunye ongasitela iqiniso and sesingakwenza kade sikuthi simelele yona izekhi ukuthi isinike ama-results la, but okuqakathekileyo nxa ukuthi abe-alliance bathi banqobile bona ngani sekumele besinike i-evidence ukuthi sithi sinqobile ngoba lokho lalokho lalokho, ngoba vele lapho kule mpikiswano khona akula muntu ovumayo ukuthi hhayi lapho abanshayile, so siza kuzwana lama-allegations e-rigging lento ezinjalo okuyinto esithona siyizwa. Mina ngibona ngani sekuyisikhathi ukuthi MDC isithele ukuthi ngakurigwa njani, nxa kuyukuthi abalayo i-information yokuthi irigwa njani hayi bezithulele ukuthi hayi kusehlule sizahamba next time, ngoba I think sesidiniwe kuzokuthi hayi siqiliwe liqile njani akula nto ekhanyayo ukuthi baqile njani.
Nxa inqobile izanu Ndebele abantu beyivotele mpela kungazange kube lokuqilibezela, kuyabe kusitsho yini ukuthi mpela abantu beZimbabwe bayasuthiseka, yiyo impilo abayifunayo, impilo yokudubeka, impilo yokuhlala bengelamali emabhanga, impilo yokuhlala bephiwa ukudla njengenkuku, impilo yokuswela imisebenzi, yikho abakufunayo?
I think there is kulama dynamics amaningi kakhulu ukwedlula khona kokuthola, ngoba uzananzelela ukuthi umuntu osedrobheni izanu kayifuni ngoba nguye umuntu ongenamsebenzi ongenamali lento ezinjalo, bese kusithi umuntu osekhaya impilo yakhe ingabe ijiyene lomuntu osedrobheni, indlala abona ngayo izanu kwesinye isikhathi ijiyene ngoba izanu iyamphathela impuphu iyamphathela i-fertilizer.
UMnumzana Zenzele Ntebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontukameli Nkomo weStudio 7 okobulawayo. Kusenjalo ke sifisa ukuthi silethulele okuthunyezwe nguMavis Gama khona ngale ke kwele Harare.
Lezi zigaba ngezivalisa iMarondera West, Mudzi North, eseMashingo South, iGwanda Central, iMashingo West, iWeza South, eLetshiretsi East. Abe MTC Alliance bathole esisodwa eseGwanda Central. Esethula limpumela eNational Command Center eHarare International Conference Center, umgcini sihlalo weZEC, uJustice Priscilla Chigumba, uthi lokhu ngokwakuqala ilizwe liqhuba ukhetho ngendlela yepolling based election.
In respect of Marondera West constituency, the results are as follows. Marceline Kunaka of the Zimbabwe Partnership for Prosperity Party received 597 votes. Maishoreva Amon of the MDC Alliance received 5,400 votes. Mari Adam of the People's Rainbow Coalition received 69 votes. Mavunga Richard Godfrey, an independent, received 559 votes. Kudokwani Chivero Stanley, an independent, received 90 votes. Kanya Izet Piwe Elizabeth of ZANU PF received 7,619 votes. And accordingly, Mukanya Izet Piwe Elizabeth of ZANU PF party is hereby declared duly elected member of the National Assembly for Marondera West constituency.
Chigumba Act 1. Omunye wamacommissioners aweZEC uDr. Qhubani Moyo uchasisa ngempumela asebeyitholile le.
Kathesi sibanike ama-constituencies ayingu-7. Lokhu kubangelwa ukuthi i-process eyokuthi ama-results abe-certified ukuthi siwabale ithatha isikhathi eside ngenxa yokuthi kufuze ukuthi size siwathole wona ngokwawo asayinwe ngabantu evelela ezigabeni lezigabeni. Isigaba ezinye ziphuze ukuthi ziqede ukubala ngalokho aphuze ukubuya. Asiqala manje ukuthi abuye ukuthi siwakombayile. Sizawabala sinika abantu amanye bayembayo ngabo 7 kusiya ku 8. Kodwa kalesi si 10 njengoba sesitholwa lawa khona angu 7. Ngcono sisiwanike abantu ukuthi basinike babekwazi impumelelo yakho. Uyananzelela ukuthi i-election le ibile ama-candidates amaningi and futhi abantu abavotileyo baningi kakhulu. Ngalokho ke ukubala kuthethe isikhathi eside. Njalo futhi uyabona ukuthi isikhathi sakuqala ukuthi sibe lokuvota esingathi polling station based. Ngalokho ke lokho yikho ukudelay kwenze kube nama-delay okufika kwama-results amanye. Kodwa asiqalisa ukubuya ntambama sizaba lamanye amaningi kuyathi kusiya kusa kusasa mbonana sihlale sesilawo wonke sesifanele ukuthi sinike uZulu ama-results onke.
Uthini kuZulu bakhona sebethethi nasinyokile? Uxwayisa uZulu ukuba ehlukane lomkhuba wokwethula impumela yokhetho ngoba kuyikwephula umthetho.
Hayi, laba abakhuluma okungayisikho okhulunywe yithi babe bezikhulumela nje okungayisikho okusemthethweni. Abantu abafungiswa ukuthi yibo abaanonsa ama-results electoral commission hatshi ama-political parties. Sizwile ukuthi abakhona abanye abathi banqobile kodwa hayi abanqobileyo bazakhulunywa yikhomishini ngemva kokuba sesithule ama-results wonke avele ezigabeni zonke jikelele.
Unobhala jikelele welinye lamacele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe, umnumzana Nixon Nyikadzino upha umbono wakhe phezu kwale mpumela.
Izolo ngibone ukusebenza okuhle kakhulu, bebezimisele. Abantu sebajayele ukuthi imizili yabo imemide despite ukuthi babetshela ukuthi lingahlupheki lizavota lonke. Abantu bavukele emzileni, abanye balele emzileni. Ngiyakutshela belele emzileni, uzananzelela ukuthi yikho kukhanya ngathi ama-figures abesiba makhulu by about lunch hour. Kube sokusithe emini sebeqalisa ukuthi thotho. Kwezinye indawo sithe sihamba njenge imash east iphela izizongena kuGoromonzi. Sithe sesizofika e-area neGoromonzi ekleti eCaledonia. Sazofica ukuthi abantu balokhe bebuya.
AbeZEC bathi baza kube besazisa uZulu impumela yokhetho lapho bethe bathola ukuvelela ezigabeni zonke zelizwe. Okwamanje bathi baqale ngokwazisa uZulu ngempumela yokhetho lwabameli bezigaba kuthi eyamakhansila isaziswa eziqintini. Impumela yokhetho lukamongameli izokwaziswa ekugcineni sokwaziswe ngempumela yamalunga edale lephalamende. AbeZEC bathi umsebenzi wokwethula impumela yokhetho lwalonyaka kumele wenziwe phakathi kwensuku ezinhlanu ngemva kosuku lokhetho, kusitsho ukuba mhla ka-4 Ncwabakazi impumela yokhetho luka-2018 iyabe isethulwe. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumelvis Gama.
Omunye wenkokheli zomanyano wamabandla aphikisayo OMTC Alliance umnumzana Tendai Biti uthi impumela yokhetho evela kuzithunywa zayo iveza ukuba iMTC Alliance inqobile kulolu khetho, ngakho ke sebemelele ikhomishini ebona ngezokhetho ezek ukuthi imemezele impumelo le ngokuphangisa. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Indawo eziningi zelizwe zibika sezicedile ukubala amavoti, kodwa uduwo olukhona yikuthi izek ikhanya iphuza ukubuthanisa impumela evela endaweni zonke zelizwe ngokuphangisa, okusokudale ukukhuluna kuzulu weZimbabwe. Ekhuluma lentatheli zindaba emini, uBithi uthi sebemelele ukuthi izek yazise uzulu ngokunqoba kukamnumzana Chamisa.
We have now received from our agents across the country.
Sithole imbiko yempumela yokhetho luka-2018 evela kuma-agensi ethu aselizweni lonke jikelele. Impumelo le itshengisa ngokungelankinga ukuthi sinqobile kulolu khetho, njalo umongameli weZimbabwe sekunguNelson Chamisa.
Isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uveze ukukhathazeka ngendlela izeki esebenza ngayo.
Election leyo kazange ivele ibe election e-free and fair, ibe election elokudlala kubi kuvela ku-Zimbabwe Election Commission. Ngakho-ke siqhubeka sithi izeki kayime ukudlala ngesikhathi sabantu isebenzele uZulu. Icho ukuthi ophumeleleyo kukhetho lwanamsolwayizolo ngubani.
Umnumzana Langton Mkhutshwa isakhamuzi seHarare uthi lokhu sokulethe ukuthandabuza kuZulu ovotileyo.
Sokhe simelele lapho ukuthi sitshelwa amarizawuti, basitshele ukuthi amarizawuti aphuma ngo-3 o'clock. Kathesi sokungama-past 4, sokhe simelele amarizawuti. Kuyini osokusenzakala? Asisokukhona osokuhluphile yini kulungisi? Kuyini okumeleleyo? Asisenifuna ukuqalisa ukuriga futhi? Kuyini okuyenza athi ama-result ishiwa lidlala labantu beZimbabwe ngokukhulu boda to boda? So sokhe simelele ama-result, senifuna ukusenza abantu benu njani?
Umbiko kaBithi wokunqoba kwe-MTC Alliance ukhanya wamngelwe ngentokozo ikakhulu ngabatsha abathi sebekhathele ngokuswela imisebenzi yombuso we-ZANU-P F. Omunye wabatsha laba nguThulani Moyo othi ulethemba elakusasa elihle embusweni we-MDC.
Ya, mina I think I hope into ekhulume ngubithi yinto eqinisekileyo ngoba hey iMDC sokulesikhathi ngawini yakwazi. So I think ngabe kuyinto enhle ukuthi abantwana beZimbabwe nje abantwana beZimbabwe sithole inkululeko engcono from iZANU-PF, because aye bese sikhathele ngeZANU-PF madoda bese sifuna at least change. Let's hope ukuthi amazwi akhulunywa ngubithi izekha isozi iphambanise ekubaleni icine sinike iZANU-PF futhi amavoti.
UBithi uphinde wethesa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga umlandu wokufuna ukubulala yena noChamisa, kodwa akasegcizelelanga ukuthi ngubani omtshele lokhu. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Pho Mangwana ukulandulile lokhu ethi uChiwenga kanasikhathi labantu abanjengoBithi, njalo uBithi kumele ahlolwe ingqondo.
VaBithi vanda kumbotariswa msoro wavo kuti uchakakwana here.
Umnumzana Biti sefuna ukuyahlolisiswa ukuthi usacabanga kahle yini. Sasimazi eligwetha, kodwa angazi nxa esacabanga kahle kumbe yipolitics esimenza njalo. UChiwenga kala sikhathi sokuhluphana lomuntu onjengoBithi. UChiwenga ukhokhela iZANU-PF kulesikhathi sokwenza inhlelo ezithuthukisa abantwana beZimbabwe.
Ngomnyaka ka-2008 uBithi wabaleka elizweni ngemva kokumemezela impumela yokhetho ingakamemezelwa okusemthethweni ikomishini eyayibona ngokhetho ngaleso sikhathi okuyikwephula umthetho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Nansi isaziso esiqakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka-30 kulinyanga, iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo 6 o'clock lezantambama ezika 7 sizabese silethulela njalo izindaba emini kusukela ngo 2 o'clock kusiya ku 5 o'clock kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhla ka 7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho.
Izizalwane zeZimbabwe ezivote izolo zazilinde impumela yokhetho ngamehlo abomvu ukuthi ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi iphakathi kokwamukela lokumemezela impumela yokhetho esihlolwe ngobuqotho endaweni zokuvotela elizweni.
Ukuvota kuqale kahle edolobheni lonke lakobulawayo kwaphela ngokuthula njalo wonke umuntu uselinde impumela esiqalile ukumenyezelwa okusemthethweni ngabezekhi. Isiphathamandla sezekhi kobulawayo umnumzana Innocent Ncube uthi ukhetho luqhutshwe kahle.
Impumela yokhetho sikhangelele ukuyamukela ngoba kulama stages ayenziwayo bangasuka e-polling station. Baza kuya kuwad lapha bafika futhi labo becubungule ukuthi into zihambe kuhle baze bengaqeda sebedeclare ukhansila besuka lapho sebedlula besiya ku-National Assembly. Ama-councillors le themba ukuthi bazagqalisa ukuba-announcer from about midnight to early tomorrow morning. Then ama National Assembly, ama constituencies, brother guys, will announce probably tomorrow morning. Yes, from tomorrow morning. We see the latest card be announced ama results and
Ungube uthe impumela yokhetho yedalela ePhalamende lamakhansili izaphuma masinya kuleka mongameli.
Presidential. Sonke siyakwazi ukuthi kayikhulunywa ama-results ayo kakhulunywa along the way aze phuma khona le eHarare sebuye wonke ilizwe lonke. Okwenzakalayo kule ndlela ezimbili ezifakwe ukuthi ama-results ahambe ngazo. Indlela yokuqala yena lesijayeleyo ukuthi kumele ahambe edlule ku-ward, adlule ku-constituency, azile ku-district azozofika la. Kube sowusithi esibili e-presidential only, awe-presidential only, asuka ku-ward. U-deputy ward elections officer ewathwale physically to i-district. Afike ke bese bemelela kamanye ama-wards before proceeding ukuthi babuye eHarare. Esilikhangelela ukuthi by this time kusasa awethu kobulawayo kumele abe sendleleni kumbe phose sefika ko-eHarare.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi izekhi kayimemezele impumela yokhetho ngokuphangisa.
Lapha asifuna ukubonga kakhulu inkulumende lama election science leyo la. Ukushengisa ukuthi abantu lapha ispecial lapha kobulawayo lapha sithule kakhulu vele akula zanguzana vele azange izilwe azange isenzeni asibili sivote kuhle but siyamelela vele kubuye ama-results njo sebekhulumele ama-results abuya sosimelela ama-results.
Umnumzana Ezra Dube uthi babonga uhulumende ngokuqhuba ukhetho ngokuthula.
Ngithi impumelelo yakhetho siyayibona njengoba lokhu isethulwa yiZeki. Kodwa bese ucela kuZeki ukuthi basinike impumelelo province by province. Ngoba basitshelile kusena ukuthi sebethole impumelelo evela kuma province angu-4. So siyabe sikhangela ukuthi bathathe province A1 basitshele ukuthi lama constituencies amangaki. Enye ngayinye constituency iwinwe ngubani. Hayi khona lokuthi bacuphele asikuzwisisi. Njalo besicela ukuthi ba ama results lawa bayelethe masinyo ukuthi abantu kuhle kudlule owinile abekwazi winile lodliwe abekwazi ukuthi uwinile abantu bengabokhithwa bengabogcina lokususpense ngoba akulungile.
Kulabantu abayisilinganiso songamachumi edlula ayisikhombisa lengxenye ekhulwini yabantu abayizigidi ezingamachumi amahlanu ababhalisela ukuvota abavote izolo asebelinde impumela yalolukhetho. Abantu sebeqalile ukutshengisela esigodlweni befuna impumela yokhetho bethi iZeki iyaphuza. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eCommand Center ngingu Anastasia Ndlovu.
KuStudio 7 namhlanje uhlelo labasakhulayo All the Connection siyakhangela ke okuphuma kwezokhetho. Nxa lifuna ukuthi lisibonele ke kunombolo le 001 202 619 2077. Ye lingakhohlwa sibili ukuthi lisibonele kwenze ukuthi silifonele khona ngapho lapho likhona. Impumelelo yokhetho olwenziwe izolo isiqalisile ukuphuma kancane kancane. Abakomishini ababona ngezokhetho sebethule impumelelo yezigaba ezikhombisa lapho osokunqobe khona ibandla leZANU-PF ezikhundleni ezisithupha MDC yathola esisodwa. Intsele izindaba yethu yeStudio 7 uChris Gande usethulela lolu daba.
Isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti njalo ongumkhokheli webandla le-PDP wenze umhlangano lentathele zindaba namhlanje ekuseni wathi umanyano lo usunqobile kukhetho. Lokhu uBiti ukwenze lanxa umthetho usithi akumelanga omunye umuntu ongasiyo Zeki ethule impumela yokhetho. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye wethule imbiko enkundleni ye-Twitter esithi usenqobile njalo usemelele iZeki nje kuphela ukuthi yethule impumela. Kodwa impumela esikhona itshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF linganqoba kungela kuphinda umphehlo owaziwa ngokuthi i-runoff ngoba uMnangagwa uyabe ethule amavoti adlula okufunwa ngumthetho ukuthi abumbe uhulumende omutsha. Intatheli zindaba esebenza izimele uSimeon Mubengeranwa uthi abantu bajahe impumela ngoba bedubeka.
Weli ngombono wami ngibona ngathi abantu they are ngathini inhliziyo zabo zikhathazekile. We are looking at abantu abaphile kusystem over 38 years if I'm not mistaken. Under umongameli prior umongameli uRobert Mugabe. So abantu nje abanakukholwa ukuthi mhlambe ama elections lawa engaba credible engaba fair. So I think it's basically ama mixed feelings ebantwini nje in terms of the outcome. And
omunye oncintise kukhetho umnumzana Fortune Mlalazi uthi abantu bebekhala ngokuphuza kwabavotisayo endwendweni zokuvota.
Ukhetho kube lama hiccup administratively lapha lalaphayana, kodwa siyenelisile kunye nabezeki ukubana sikhulumisane siwasolve lawo ma problems. And then of course abantu bafunile ngokuningi babo besiyavota. So osikunanzeleleyo ekuvoteni ukuthi process that is slow ezindaweni ezinjengamagwegwe primary ezinjengaseterminus emagwegwe north bekulama queue amade abantu bathetha isikhathi esithe njalo langabelitshisa. So ke yiyo athi engezinye zezinkinga.
Impumela le isethulwa kumabona kude abantu abaningi kade bebukele batshengise ukudana okukhulu ngoba bebekhangelele ukuthi uChamisa uzakhokhela endaweni ezinjengeJiretsi lapho okwaba labasekeli bebandla abaningi kakhulu emhlanganweni werali yakhe khonale. Kodwa iZANU PF inqobile kulesi sigaba. Nimele iStudio 7.
Sawangakhulu-ke Chris Gande, sike sithathe-ke olunye njalo udaba. Impumelelo yokhetho ezansi emaNdebeleni sikhazile ukuphuma njengakhonoku esilethulela khona. Walbert Ncube usibhalo ludaba eseGwanda.
Impumelelo yokhetho esiyethulwe yikomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC iveza ukuba ube ngumeli weGwanda Central edalele ePhalamende. Umnumzana Edson Gumbo weZANU PF unqotshiwe ngumnumzana Patrick Dube omanyano we-MDC Alliance. UDube uthola amavoti azinkulungwane ezedlule ezilitshumi 10,390. UGumbo wathola inkulungwane ezedlule eziyisitshiyagalolunye 9,416. Edolobheni leGwanda umanyano we-MDC Alliance uthole izihlalo eziyisithupha ezekhansili, kwathi ibandla leZANU PF lathola ezine. Okutsho ukuthi umbuso wedolobho leGwanda obuphethwe yiZANU PF susiye ezandleni ze-MDC Alliance. Phakathi kwamawadi amahlanu weGwanda Central asemaphandleni, ibandla leZANU PF lithola amathathu, kwathi MDC Alliance yathola iwadi eyodwa. Umnumzana Midas Ndlovu oncintise lilungu elizimeleyo kuwadi 13 unqobile. IZANU PF inqobe eGwanda South kuwo wonke amawadi ayisitshiyagalombili. EGwanda North i-MDC Alliance idole izihlalo zamakhansili eziyisikhombisa, kwathi iZANU PF yadobha ezintathu, kodwa umnumzana Amon Clinic Ngathi obezimele wanqoba. Umnumzana Fixon Siziba isakhamuzi emzimuni uthi ukhangelele ukuthi labo abanqobileyo bengabe lenketha betshabi.
Sasibona lapha ngabuya ukudla, uthole ukudla sokunikwa abantu be-one party ethile, kumbe kuyini okubuyayo okuthile uthole sokunikwa abantu abathile abayiphathele kodwa ethile, wena ongasoliye iphathi ungaphiwa. Yikho besikhangelela kakhulu ukuthi lapha kungangena laba, kungangena laba abakhokheli benze into enhle eqondileyo ongala discrimination, ungabandlulula abantu.
Ikomishini yezokhetho ithi izaqhubekela phambili sazisa ngempumela yokhetho phakathi kobusuku. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kuye kwafika kimi, ukuhlakanipha komzulu. Kuye kwafika kimi, kuye kwafika kimi, ukuhlakanipha komzulu. This is the time, this is the time, time, the time for you and me to reach boundaries and break boundaries and no boundaries. To reach boundaries and break boundaries and no boundaries. Let come together and share ideas and knowledge, inspiration. Although they say we are uneducated, we are better than them. Our music calls across the world.
Impumelelo Shining Stars labezo sibili bahayiza khonapho-ke bahlabela nje becula ngendlela abayaziyo. Singakehluka nokuthi sikhangele ezinye iindaba ebesikhokhela namhlanje. Ibandla leZANU PF likhanya likhokhela kumpumelo yokhetho esithe yethulwa ngabekhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Umnumzana Tendai Biti we-MDC Alliance uthi impumelo yokhetho iveza ukuthi i-MDC Alliance iyanqoba. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Oliver Lesayo ngoKip Stove.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.